i-appeal angithi sayifayela ngesikhathi okwakufanele siyifayele ngayo. Then kwasokufika-ke i-stage sokuthi sifayele okuthiwa ngama-heads of argument. Lapho-ke sabe sikhuluma-ke ngemicijo eyomthetho esizagcina kiyo ma sesiyaphikisa enkundleni mzwana welanga lapho inkundla ezayizwa khona i-High Court. So ama-heads of argument lawana sesawafayela. Sesilindeleke ukuthi isethi lazo abajiji bebeke awabo bephendula awethu ke siphiwa ilanga lokubana singene ekhothini for i-appeal. Izizathu ngamafutshane singathi ubufakazi obabulethwe yi-state akithi sitsho ukuthi babo bagcinanga ukubana inkundla i-Majestic Court ibafumane belecala. Amafitshane yiyo-ke isizathu esiphikisa ngaso isigwebo esayenziwa i-Majestic Court.
Ye, kulembiko njalo ethi basiwe wemanye amajeli eHarare leGwanda. Selikubonile lokhu njalo kanjani ngakho?
Yebo, lokhu sesikuzwile sibili ngamanye amalunga e-MRC. Kodwa nje thina njengamagqwetha besingaka yenza okuthiwa i-verification lama-authorities awe-prison. Thina kuyakumele ukuthi si-verify ngezinto eziku-record kuzethathe iyatelo elilandelayo. So kukunje so sisasephezu kwakho ukubana si-verify ukubana yikho yini na. Then-ke abaphathi-ke abe-prisons khonale-ke kuyakufuza ukuthi-ke besinike-ke izizathu zokubana bawenzeleni khona lokhu. So nxa sesikhangela ke nje ngasemthethweni i-constitution yethu ku-section 68 ikhuluma nge-administrative conduct. So lokhu abanxa kuyukuthi kwenzakale njalo ukuthi bathethwe basiwa kwenye indawo ama-prison authorities babenze i-administrative act which can be tested against the constitution. Yena lo section 68 engikhuluma ngaye ukhuluma ngokuthi every individual has a right to lawful, prompt, reasonable administrative action. Angithi then-ke enye section elandela-ke ebesikhuluma ngokuthi umuntu olamalungelo akhe angabe enyathezelwe yi-administrative conduct ulelungelo lokuthi request ama-reasons in writing ukuthi indaba leso sinqumo sithethwe. So singawathola lawa ma-reasons yikho-ke singakhona-ke ukuthi sibone ukuthi ama-reasons lawo are they lawful, are they reasonable, then bese sithathe inyathela lokubana kuriviewe leyo i-conduct.